Isizathu umnumzana uTrump engafuni ukuthi angene esihlalweni segwetshiwe kuwukuthi isigwebo silithunzi, singumthwalo kusithunzi sakho, ebuntwini bakho, endleleni okhangelwa ngakhona. Ngakho-ke kafuni ukuthi kufike umhlaka-20 athi eme phambi kwabantu, abantu babone umuntu owagwetshelwa amacala athile, icala elithile. Kuqakathekile kuye lokho njengosopolitiki, njengomongameli, ukuthi afike laphana engumuntu ohlanzekileyo ongelacala ebantwini la kancane, ngoba nxa esegwetshiwe kuyabe kulethunzilo yalelo elikhulu eliyabe lokhu elisithi phela lome phambi kwenu ngumuntu osowagwetshwayo ngamacala anje lanje lanje. Uyakuzwisisa-ke lokho, kafuna ukuthi kulimaze ukungena kwakhe esihlalweni.
I-Supreme Court ubona iphatha udaba lolu olwesihlanu lungakafiki yini, njalo ubona iluphatha njani?
Lanxa ingajwayelanga ukuphangisa kakhulu ukwethula izinqumo i-Supreme Court yeMelika, isengaluphangisela lolu daba ngokuqakatheka kwalo, kanti-ke futhi isengaluyekela ludlule ingenzanga lutho. Akukacaci kahle ukuthi izabona ngayiphi indlela, izamisa ngayiphi indlela, kodwa amathuba makhulu ngokulinganayo ukuthi isengaluthatha masinyane ithi hayi, isigwebo kasethulwe ngemva kokuba esengenile esihlalweni, kumbe ibeke nje eceleni ngokuzithulela, kumbe ikhulume ithi yona hayi, kaqhubekele phambili. Ngakho-ke sazabona khona lapho sekusenzeka ukuthi iya ngapha kumbe iya ngapha, akucacanga okwamanje.
Engena nje embusweni mhlaka-20 kuyona le inyanga uTrump, kuyini okungakhangelelwa nguzulu weMelika lamazwe omhlaba nje jikelele kumbuso wakhe?
Ukungena esihlalweni kwamongameli uTrump kuzaguqula indlela eziningi iMelika esebenza ngakhona, phakathi eMelika, emhlabeni wonke jikelele njalo. Sesambona ethinta iGreenland, ethinta iPanama, ethinta iCanada, ethinta iChina. Kutsho khona ukuthi kwezangaphandle, kwezobudlelwane labanye amazwe, kuzaba lenguquko ezinkulu kakhulu. Amanye amazwe azasele egcekeni engelamngane, ajwayele ukuba lobungane leMelika. Amanye-ke enjengabo-Israyeli azathola umngane oqinileyo kakhulu. KwabaseRussia le-Ukraine kusengenzeka ukuthi kuyisebenzele iRussia nxa esengenile uTrump, kodwa kakuthembisi engakangeni, ngoba ungumuntu ongacacanga ekusebenzeni kwakhe, usengaya ngapha engapha, angathi ukhonela ngapha buyaye ngapha. Ngaphakathi eMelika sizaboneliswa kakhulu ukungena kwabantu ngokungekho emthethweni, sizabona gijimisa kakhulu ukukhetha amajaji lawa akhangela izinto ngendlela le Democratic Party engakhangeli ngakhona. Sizabona egijimisa ezomnotho, sizabona njalo efaka imithelo le okuthiwa ngamatharifu ebudlelwane lamanye amazwe. Indlela azasebenza ngayo vele izathinta wonke amazwe ngendlela enkulu kakhulu, ngendlela angazange athintwa ngayo eminyakeni leyo ngu-4 edlulileyo.